Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe Nkosikazi Bridget Banda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalane lale Jimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hheyi ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shoku lapha.
Uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma ohlala esigabeni lesi.
Hlupho esilalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi, uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili. Izibhorane ayazenelisa abantu kanye lenkomo. Kodwa siyazama ukuthi abanye bekhephe iziva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathiwe inkomo, kodwa hheyi hayi uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili, njalo futhi la manzi vele ayatsha atholakali. Lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha, hhayi hayi ziyafa inkomo, ziyafa inkomo, ngasikwazi ukuthi kumele kuhamba njani. Ngasizike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikwane zakhona 5. So hhayi besicela sibili ukuthi nxa abantu be-vetinary bengasondeli ethuzane bezama ukuthi bencedise kulokho. Okunye bantu indlala, ilanga liyatshisa, liyatshisa ilanga, akulalutho lapha eziphaleni lapha. Nxa bekhona la bazoncedwa ngabasondeli ethuzane bebe benceda iCholojo.
Umnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebuvi.
Impilo inzima kakhulu kwabanye abantu. Kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabona ukuthi bathwele nzima. Ukudla, abantu baswela ukudla, ukudla akukho, abantu balambile. Kulabanye abantu abatshona ilanga bengadlanga, bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu. Sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla. Njalo kule ama-villages achiyechiyeneyo aswela amanzi. So kuleyo ndawo eswela khona amanzi sokuvangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo. Kule village uficisana ukuthi ilesibhorane esi-1 but inkulu kakhulu. So sebenatha amanzi awemaphithi, banatha amanzi awemfuleni, amanzi angahlanzekanga. So khonokuyana sokubangela ukuthi sizithole sesingani siba phakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi.
Ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono.
Cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende makunga engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo. Bancediseke abantu bevuvi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana.
Kasenelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo owatshela uzulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi. Wathi okunye abakuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi Shangani Dam elilakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.